Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhlazi ku 31 Ncwabakazi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkampani yamabhasi eZupco isihanjiswe emthethwandaba inkampani yezindaba iZim Ind Publishers ukuthi ibanjwe ngamandla ukuveza ukuthi yathenga njani amabhasi kusetshenziswa inkampani kaMnumzana Kuda Dagwirey.
Njengoba iZupco ibithenga amabhasi ngemali eningi kakhulu, bekumele iye kuthenda ichasise ukuthi ibifuna amabhasi anjani njalo ayabe elungiswe njani.
Inhlanganiso elwela ilungelo likaZulu ebheju likaZulu iphawule ilitshe lesikhumbuzo sabanyamalaliswa ngesikhathi segugurawundi izolo esilobela.
So lathi ngokunjalo sihambile esilobela ngoba esilobela kungenye yezindawo ezilabantu abatshontshwayo.
Ukwaliswa kwabafundi lababalisi beGenoa University of Technology abangahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19 ukungena kuleli college izolo sokuphehle imbono ethiyeneyo.
Akufanelanga kube khona umuntu oncitshwa imfundo kumbe umsebenzi ngoba engahlatshwanga. Kumele zonke izinto zenziwe ngomthetho. Ukhona yini umthetho otsho kanjalo? Nxa ukhona uhambisana namalungelo abantu yini?
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Yamabhasi eZupco isihanjiswe emthethwandaba inkampani yezindaba iZim Ind Publishers ukuthi ibanjwe ngamandla ukuveza ukuthi yathenga njani amabhasi kusetshenziswa inkampani kaMnumzana Kuda Dagwirey. Iphephandaba lobulembu eleNews Hawks lithi iZim Ind ibambane lenhlanganiso elwisa inkohlakalo eTransparency International ekukhwezeni lolu daba emthethwandaba. Umhleli wephephandaba leZimbabwe Independent uNkosazana Faith Zaba uthi vasa lolu daba emthethwandaba ngemva kokutshelwa ngabaphathintambo bakahulumende ukuthi abazi ukuthi amabhasi la angamakhulu ambalwa hathengwa njani, ngoba kulobufakazi bokuthi ibhasi inye yathengwa ngamadola azinkulungwane ezingamachumi afika phose isithupha $58,000, kodwa iZupco yona yawathenga kulinkampani ngamadola adlula amakhulu amabili $212,962 ibhasi inye kusetshenziswa inkampani ethiwa Landela Investment ekaMnumzana Kuda Dagwirey. Uhulumende wetheswa icala lokungethulelanga uZulu ithenda yokuthenga amabhasi la njengalokhu okufunwa ngumthetho. Ukuze sizwe ukuthi udaba lwamathenda okuthenga impahla kahulumende luhanjiswa njani, sixoxe lengcwethi kwezenotho uMnumzana Masimba Kutshera.
Ngathi mina kule mthetho emibili uhulumende okumele ayilandele nxa kuyukuthi uyenze i-public procurement. I-public procurement nxa siyikhangele singayichazisa njengokusebenzisa izimali zabantu ukuthenga angaba ngama-goods kumbe ngama-services azasetshenziswa ngabantu. I-public procurement yenziwa ngohulumende kumbe ama-parastatals kumbe ama-departments aphansi kwama ministries ohulumende. Imithetho okumele bayilandele yi-Public Finance Management Act eka 2009 le-Public Procurement Disposal Act eka 2018. Iyo echasisa ukuthi uhulumende nxa ufuna ukuthi athenge kumbe asebenzise imali ethize uyakwenza njani. Nxa kuyukuthi imali yangkhona iningi kakhulu uhulumende kumele aye kutenda. Sokusitsho ukuthi kumele axwayise abantu kumbe amakhampani through advertisement ukuthi bayafuna ukuthi bathenge lokhu nalokhuya ababekufuna njalo bakhangela ukuthi izinto zangikhona zingaba malini. Kulokuningi futhi okumele bakwenze belandela imithetho leyo.
Nxa sikhangela udaba lwezupco, singathi inkampani le yayimele iyenze njani?
Njengoba izupco ibithenga amabhasi ngemali eningi kakhulu, bekumele iye kuthenda ichasise ukuthi ibifuna amabhasi anjani, njalo ayabe lungiswe njani, lokunye okutechnical okusemthethweni kumbe okuse Public Procurement and the Disposal Act. So ngokubona kwami ithenda leyo kayizange yaziswe abantu abazange bekwazi ukuthi bekule tender, njalo ikhampani eyanikwa le tender yothi ithenga amabhasi layo iwumele ibisatisfye amanye ama-requirements asemthethweni. Akuzange kuchasiswe kumbe waziswe abantu ukuthi ikhampani le yalandela yini yonke imithetho yalapha eZimbabwe. So izupho kumele iphume egcekeni ichasise ukuthi ikhampani le abayinika ithenda eyokuthenga amabhasi kumbe amakhampani anikwa ithenda le ayasatisfya yini kumbe ayalandela yini wonke okufunakala imithetho le Public Procurement and Disposal Act.
Ungasitshela ukuthi indaba yona le yamathenda kungani ihlala ikhulunywa ngayo?
Ongakhangelisisa uzabona ukuthi ulamathuba amaningi awenkohlakalo undaba lezi ezamathenda, ngoba ama-companies anjenge-drugs enelise ukuthi aqile i-process bahle banikwa ithenda, inkalakatha yethenda yokuthi bathengise into lezi ezimpilakahle, ama-personal protection equipment, bethengisela uhulumende ngemali ephezulu kakhulu. So kumele uhulumende aphume egcekeni njalo achasise ukuthi i-process ihamba kanjani.
Umnumzana Masimba Kutshera yingcwethi kwezomnotho ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Inhlanganiso elwela ilungelo likaZulu ebheju likaZulu iphawule ilitshe lesikhumbuzo sabanyamalaliswa ngesikhathi segugurahundi izolo esilobela. Linhlanganiso ithi ithethe lelinyathelo izolo ngoba bekulilanga lokunanza ukucatshiswa kwabantu emhlabeni jikelele. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso ye ibheju likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo. Saqala ngumbuza ukuthi bahambe njani.
Sihambile, sihambe kahle kakhulu esilobela kuhlelo oda siyalwenza olokukhumbula abatshontshwayo. Esilobela besiyekhumbula abatshontshwayo ngoba namhlanje bekulilanga umhlaba wonke okukhumbula abantu abatshontshwayo okuthiwa enforced disappear victims of enforced International Day of Victims of Enforced Disappearance. So lathi ngokunjalo sihambile esilobela ngoba esilobela kungenye yezindawo ezilabantu abatshontshwayo, and masikhangele ilabantu abanengi yiyo indawo elabantu abanengi abatshontshwayo ngelanga elilodwa. Njalo isilobela ungayikhangela isenkabazwe, inkabazwe eyindawo engekhoyo kunkulumo ezikhona ezenziwayo phakathi kwalowo phethilizwe lezinduna. So mbona ngazathi kuqakathekile ukuthi abantu benkabazwe labo benike ilizwi.
Lizaqhubeka na lisenza uhlelo lonalolo lilalo kwezinye izigaba zelizwe, njalo ungasitshela ukuthi likhangelele ukwenza nini?
Sizaqhubeka sizenza lezi le imhlangano lokufaka amatshe ngoba siya kukhola ukuthi amatshe ayingxenye yesikhumbuzo. Abantu abakhona ngale ilitshe ngelabo yibo kuze ukuthi belikhangele. So bavumile bathe namhlanje balala belilindile. So mbona ngazathi thina sisihambile sali bisela okuyinto esayenzayo kumnako phelileyo so sokukuba abantu labantu benzani
ngobani abahlonitshwa kade bekhona embuthanweni lo
hlonitshwa odabe khona sibe lomhlonitshwa omele ubulawayo umama uNomvula Mguni lo senator uPhugeni uKalban Phugeni
umnumzana Mbuso Fuzwayo umkhokheli wenhlanganiso ye ibhejo likaZulu. Ukuhaliswa kwabafundi nababalisi beChino University of Technology abangakahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ukungena kuleli college izolo sokuphehle imbono etshiyeneyo, abanye besithi lokhu akukho emthethweni. Kodwa abanye bathi inyathelo leli lilungile ngoba lijonge ukwenqabela ukumemetheka kwaleli gciwane. Isikhulumeli saleli koliji umnumzana Dabera Msekiwa utshelela umsakazo ukuthi bathethe leli nyathelo ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus kulesi sikolo. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor umnumzana efidlela Ncube.
Akufanelanga ukuthi kube labantu abaphoqelela ukuthi bahlabe bahlatshwa amajekiseni bengakangeni emsebenzini kumbe bengakayi esikolo. Akufanelanga kube khona umuntu oncitshwa imfundo kumbe umsebenzi ngoba engahlatshwanga. Kumele zonke izinto zenzwe ngomthetho. Ukhona yini umthetho otsho kanjalo? Nxa ukhona uhambisana namalungelo abantu yini njengalokhu bewaphikwe yi-constitution? Nxa kunjalo kube lo mbuzo futhi othi lokho kwenzakala uhambisana namalungelo abantu njengalokhu kulotshiwe bezivumelaneni zomhlaba ngaphansi kwe-United Nations? Into enkulu kumele senze into ezisemthethweni, senze izinto ezifaneleyo, senze izinto ezihlonipha amalungelo abantu. Kanti ke phezu kwalokho kumele kube khona lapho okuthiwa khona abantu bahlatshwa khona abe khona lawo majekiseni. Kodwa kwamanje amajekiseni ayashota, abantu bayahamba kulezo ndawo baphenduke bengahlatshwanga. Kubi-ke ukuthi ubususithi abantu abangene behlatshiwe bonke wona usazi ukuthi amajekiseni ayashota, ayasilela. Kanti-ke abantu bafuna ukuqhubeka befunda besebenza. Kuqale kube khona konke bese singikhona-ke sibone ukuthi singatshaya imithetho etsho kanjalo.
Udaba lezCTU ubona luphathwa njani inkantolo?
Nxa kuzalandelwa umthetho indlela uhulumende uzachithwa, ngokuba umthetho ucacile vele ukuthi kakufanelanga kube lesinqumo esithathwa nguhulumende esingagunyazwanga ngumthetho, esingavunywanga ngumthetho. Kumele sibe yilokho okuthiwa i-law abiding society. Isisekelo sombuso i-constitution sifuna uhulumende enze kuphela izinto ezivunyelwe ngumthetho, ezigunyazwe ngumthetho. Ngakho-ke kuzamela kuveze kamhlophe ukuthi yiwuphi umthetho asebenza ngawo evimbela abantu ukuthi bangene emsebenzini kumbe bangene ezikolo. Nxa ungekho lowo mthetho ohambisana njalo le-constitution lamalungelo abantu, abantu kuzamele baye ezikolo, baye emsebenzini bengahlatshwanga, kungakhathalekile ukuthi uhulumende uthini. Ngokuba ukusebenza ngumthetho ukhona yini umthetho otsho kanjalo, hambisana lamalungelo abantu yini, hambisana le-constitution yini, yikho kuzabe kukhangelwe umthetho wandaba.
Amanani abantu ababanjwa yi-COVID kulezi nsuku kanye lababhubhayo aphansi. Kodwa njengoba sokuvulwe izikolo, singabona ekhwela yini kumbe alakho ukuqhubeka esehla?
Yebo, asengaqansa amanani abantu abahlaselwa ngumkhuhlane kumbe igciwane le-coronavirus kumbe abafa ngenxa yalo ngokuvulwa kwezikolo. Kanti ke njalo kusangeyangenzeki khona lokho, kusiya ngokuthi isimo sakhona sinjani. Akwazakali isikhathi singakabikho ukuthi ubone ukuthi kambe kungahamba ngayiphi indlela. Into enkulu yikuthi kuthathwe zonke izinqumo, kwenziwe zonke izinto ezokuzivikela, ama-mask, social distancing, kusanitizer, abantu bavikeleke ngendlela efaneleyo. Ithuba lokuthi abantu bahlaselwe kakhulu nxa ngabe sebehlangana ezikolo bebaningi liba phezulu. Ngakho-ke kumele kuthathwe amanyathelo azavikela abantu.
Umnumzana efidlela Ncube ngowenhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor. Kusenjalo, ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abalitshumi lanhlanu 15 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha luthi kulabantu abalikhulu namachumi amane 143 ababanjwe igciwane le-coronavirus.
Kubikwa kulabantu abazinkulungwane ezingamachumi amabili lambili 22,092 abahlatshwe ijekiseni yakuqala e-COVID-19. Okulinani eliphezulu lanxa lilingene lamanani awalezi nsuku.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okwamanje isikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-News Day lithi abazali bakhala ngokukhwezwa kwembadalo yama-school fees kuyona lithemu ngesilinganiso samachumi amathathu lantathu ekhulwini 33% emele ibhadalwe kathesi ekuvulweni kwezikolo ezivulwe kuyona le-iviki. Iphephandaba le-Chronicle lithi amatitshala asefundiswa ukwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus ngohulumende. Leli phephandaba lithi sokulamatitshala adlula isilinganiso esingamachumi ayisithupha lantathu, 63% asebefundiswe indlela zokuzivikela ekumemethekisini zokuzivikela kwigciwane le-coronavirus. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina abalaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sibingelele, sibingelele ku-Studio 7, siyabingelela ku-Studio 7. Yeah. Liyakhuluma kithi uMosi Lakongoba. Bengikesibuze nje ukuthi kahle-kahle vele zona induna zingena kuphi nendawo kwinto ye-mediation yombhuqazwe, ngoba iy'nduna zona azimelanga zitholakale zizibandakanya neqembu thizeni, ngoba ziphatha wonke umuntu ingaba ngowaliphi icembu kodwa bayamphatha. So ngalokho into eyenzakalayo kubalulekile ukuthi bazi ukuthi umsebenzi wabo yini, bengahambi beqambukela kuyonke into. So into ebalulekileyo ukuthi bazi ukuthi kumele benze njani, bemele abantu ngokulingana ngokufana ngendlela eqondile. Manje bona inkinga yey'nduna seyisuke icabanga ukuthi uma kuthiwa uyinduna automatically usukuzana. No, akusebenzi kanjalo. You are not a ZANU member, you are a nduna. Yeah, into kumele babe yazi yona leyo nto. Siyabonga.
Oh, sanibonani, sanibonani ku-Studio 7. Bafakazi bethu abahle, basakazi bethu elisinakekelayo, kunye nabalaleli bonke baka-Studio 7 esizweni sikamthwakazi. Okhulumayo ke umdala uKhumalo ngilani eGoli bakwethu. Engingakho lapha yisicelo kuma-political parties akhona esizweni sikamthwakazi. Isicelo enginaso kuma-political parties ngesokuthi kungangenani ukuthi ama-political parties asemadegeleleni akenze i-alliance yokuthi abambanise nabantu bawo la ababavotelayo. Ngichaza ukuthi mina njengoba kwaba ne-alliance eyayikhona ngoTshamisa, lamsekela lenza i-alliance, kwatholakala sele ukuthi uTshamisa iyamhlula leyo alliance, akakhoni ukuthi awine ngayo alliance. Salani-ke senisenza eyeni i-alliance eqondane nani? Nibambane nina amaphathini wonke ezweni lakithi ngapha, nibambane eliyi-alliance. Engichaza ukuthi mina wonke amaphathi kusukisela kwizaphu phakazi Republic, owelismeni, omakhuphe beshi kaZulu, wonke amaphathi abe ne-alliance yemathebeleni, bese nikhetha umuntu oyi-1 ozonihola, especially umuntu ofana nomqondisi moya, limnike i-chance alihole. Ke sibone ukuthi ma liwine wonke amasithi angapha ezweni lakamthwakazi, igxathu elingalithatha lisuka lapho lingaba yiliphi, ngoba kuyabusikubonile ukuthi alliance eniyenzayo nihlangane namashona ayisebenzi. Uzamile uTshamisa ukwenza i-alliance nabantu, wathengisa abantu, wafaka amandla akhe emadolobheni amakhulu, kuthi emaphandleni kwezindawo wangafaki even ama-candidates. nisho even nama agents okubheka ama elections ukuthi ahamba kahle yini izami yazenzela uthi nama ize siye court aye court esazi ukuthi yena uzodliwa cela bo Welshman wamakhuphi akelehlikeni ngapha eHarare bize ngapha ekhaya ke lizoncedisana libone ukuthi yini isombululo esingaba khona ke lizwele abantu bakini bayahlupheka lelokho lididiza le labomonzolo labotshamisa into ezingasisiphambili ake nihlanganiseni amakhanda nize ekhaya ke kuboniswane nje kuthi uma kusiyafika u-2023 nani ke lenzi into ezokwenza umthwakazi ujabule ningenza ukuthi umthwakazi uhlale ukhala izikhathi zonke nikhona ningabaholi kube ngathi hayi alikho ningazifaka ihlazo ake nizameni kwenza nani into ezojabulisa abantu. Ngiyabonga kakhulu.
Ngiyabingelela kubasakazi bakastudio 7 kanye nabalaleli. So umbuzo wami ukuthi babagawule i-ground umnangaga njengoba siyazi nguye owayenzayo wayenza ngendlela eqondileyo yini na ma umnangaga ethini induna maziphathele indaba leyi umbulalo usesaziwa yini na wena babagawule uthini njengoba kuna phana echolojo kule ndawo zwana bokapane abantu babethathwa besiyacula kutshiswa abantu kutshiswa abantu bakithi abangenacala wena uthini konke lokho uthi right yini umnangaka ngendlela ayenza ngakhona umnangaka usevumile yini ukuthi ngobulala abantu so it means thina kumele si benefit ngemali or si benefit ngani umnangaka ethi ndule maziphathele lohlelo kumele si benefit ngokufa kwabantu bakithi yini wena baba gawule uthini ngendaba efana naleyi induna yakho na uyicebisane njengoba wena uthi umnangaka ungubaba oyenza izinto eziqondileyo wena uthini enduleni yakho ufuna ukuzwa kuwe njengoba usekela umnangaka ngalendlela
salibonani salibonani Studio 7 linjani lonke ngiyalibingelela labangekho ku-Studio 7 kodwa balalela ku-Studio 7 bingelela bonke abasakazi ba-Studio 7 lapha mina benginesicelo lokuthi like limbaleni nami lelokhuzini audio yami nangiyidlala phela lapha ndandikubuza i-ZCTU ukuthi kathi i-ZCTU isafana yini yakuqala kumbe silomehluko ngoba nani i-ZCTU yabotswangirayo yayisebenza isenza umsebenzi le yabo Jafet Moyo asiboni nokuthi benzani ngabona ngokubona kwami nomba nabasuthisa izikhwama zabo lemuli yabo akusei i-ZCTU emela abantu ngoba manje ngikhuluma kumanje abantu abaningi emisebenzini akula mali abayiholayo kwakusazakala kuqala ukuthi ngoJuni kuba le-increment kade sakula even bathuli bahlezi baphelela ekuthini bakhuluma kuphela ku-Studio 7 nakuma-radio kodwa ukuthi benze abenzima kambe bona ma bengezwa njani kuseselomuntu kuyibo abahola i-10,000 kusiya ku-15,000 RTGS imali engeke ize iyenelise khona ukubhadala irenti ayibhadali lutho nje iyona igrocery ibasket lokuzina ayiyithengi bezwa njani bona kuyabajabulisa ngoba bona basutha bahlezi esihlalweni abameli bantu bameli imuli zabo.
Sanibonani nonke baphathi bohlelo e-Studio 7 injani ngifisa impilo enhle kini bafowethu nonke nje ngohlelo lwenu eliphethe oluhle kangaka okhulumayo uRish Nyoni waselupane endinimbili wathi kuwathi 7 nami ngithi ke ngike ngibeke umbono ngosuku lwalamhlanje ikakhulu ngifuna ukukhuluma ngodaba luka president ngohambo lwakhe ezofika kobulawayo efika ekhuluma lezinduna ngomsebenzi azipha wona izinduna mina ngibona ngathi nje upresident wayena enesifiso sokuzofika kobulawayo kodwa engalala udaba lokuthi yini into ongafika ayikhulume kobulawayo wasefika nje umuntu omdala waphaphalaza wakhuluma nje into eseceleni ukuthi ebantwini abalomqondo ababonayo vele kufana nokuthi akakhuluma ngalutho ayikho into ayikhulumayo lapho angazi ke kulaba abavalekile amehlo mhlawumbe bathi wakhuluma mina ngesingami ngedwa upresident kufana nokuthi ayikho into ayikhulumayo kufana nokuthi nje wayengekho ngoba lento leyo wafika wayikhuluma lapho angeke izisebenze yisho la kancane ngokuthana ngezisebenzi ene makuyukuthi yena afuna isebenzi uzodala uqhekeko ebantwini basemathebheleleni kukati ke uqhekeko lukhona ebantwini basemathebheleleni lebantwini basemashona manje sefuna ukuthi manje uzoba loqhekeko futhi ebantwini basemathebheleleni besizwe sisodwa so kusalayo ukuthi akakabuyele ayohlala phansi nethimba lakhe lwayenalo ayocabangisisa kahle ukuthi lolu daba angaluthatha ngayiphi indlela ngoba abantu abaningi abavele bengababulali babulala abantu abaningi basemajele akaze sizwa even ngosuku olulodwa kuthiwa usebhuku loba iy'nduna ithonisa icala lokubulawa kwabantu akaze kwenzeke lokho angazi loba sokumthetho omusho obekiwe angazi-ke lapho mhlawumbe uyaqala kodwa hhayi mina ngesingami ngibona ngathi upresident akakhuluma ngalutho akenzanga lutho lutho 0% ke leyo yiyo kuthiwa i-0% wehluleka ukubona into uvulile amehlo kodwa wehluleka ukuyibona ephambi kwakho yikho kwenzekile lapho kodwa ke ozwileyo uyabe uzwile ngiyabonga kakhulu zintuna zakithi vulana amehlo lingabi ngamapiki namafosholo kalokhu ungeni kalo umnangagwa lo ngoba uzolishiya enkingeni
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umbuthano wezamabhizimusi lokuzithokozisa owezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Melika oweZim Expo uzenziwa ekupheleni kwayonale isonto edolobheni leDallas esigabeni seTexas. Lumbuthano kawenziwanga nyakenye ngenxa yokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus. Umhlabeleli olodumo uSandra Ndebele ngomunye wabaculi abane abazalibazisa uZulu bevela eZimbabwe. Sixoxe lomunye wabaqoqa lumbuthano umnumzana Quiet Ncube ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Okwakhathesi siphonguthi ngesiphangiphangi iviki ephelileyo nje saphonguhlangana sathi bakethi abantu sebediniwe ngokugqiza emakhaya kunganjani ukuthi ke senze enye nje into abantu bangacitshisa izungu. IZim Expo ke izabe khona kuyona iviki esiyilandelayo impelaviki elandelayo ngo-September 3, September 4, 5, and 6 sizabe siseDallas eTexas. Sizabe sihlangene lelinye iqula elithiwa yi-CFI ngabeze church labo babe belenhlangano yabo khonapho siyabe sindawonye. Yikho ke zihlobo zami ezithandekayo laba bengenelisa zamani ukuthi lilubhekise eDallas ngesonto ntambama eDallas ziyabe ziduma kuyabe kufiwa kuthunquthula. Izani sizazama ngamandla ethu wonke ukuthi abantu bananzelele ngenxa yomkhuhlane lo igcikane eselisithwalise gadalala ngalidlela.
Sizwa kuthiwa linxuse abavela eZimbabwe ukuthi bazolibazisa abantu emdlalweni lo. Liqiniso yini njalo bangaki abavela eZimbabwe ukuzohlabela?
Sizame ukunxusa abahlabeleli abadumileyo kakhulu eZimbabwe bane kuzabe kulo Toki Vibes kube sokusiza njalo uJazz Signal ngabe Harare labo kube sokusithi le koBulawayo sinxuse intombi yakoNdebele uSandra Ndebele odumileyo emathebelele leZimbabwe yonke ababangaka abangamaziyo uyeza nje laye uza becula lo mzo 7 yibo labo abane esibanxusileyo sebephumelele ukuthola amaphepho okuhamba uToki Vibes uJazz Signal uSandra Ndebele lo mzo 7 bekuleli jaka njalo elidumileyo kakhulu eZansi Afrika elibizwa ngokuthiwa nguprofesa. Uprofesa ubesiza amaphepha akaphuzile ukuthi athole kuyabe kuthunquthula. Wozani ke lize bethwa ngumoya zihlobo zami igcikane leli selenza ukuthi umhlaba wonke jilekelele akusela nto abangayenza abakasayi ndawo besithi nje abantu kabake babuye bazobethwa ngumoya bejabula kudliwa kusuthwa, kuculwa, kugidwa, kuchichimbwa. Ngiyabonga.
Umnumzana Quiet Ncube ngomunye wabaqoqa umbuthano weZim Expo. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Inkampani yamabhasi eZupco isihanjiswe emthethwandaba inkampani yezindaba iZim In Publishers ukuthi ibanjwe ngamandla ukuveza imininingwane yokuthengwa kwamabhasi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisayo nguChris Gande.